ukubulawa kwamalunga e-Triple C, unkosikazi Mo Blessing Ali, uLangelihle Zonda Moyo, lo Edson Chinembiri, sokwenze kwaba lokuxokozela okumangalisayo eZimbabwe, osokubotshwe uMnumzana Job Sikhala loMnumzana Godfrey Sithole, okuthiwa bajojozela uDlakela. Kubotshwe njalo uPius Jamba, okuthiwa wabulala unkosikazi Ali, esithi wadliwa imali eningi ngumuyi engakehlukani laye. Kucatshangelwa kuba abathathu laba babulawa ngamalunga ebandla elibusayo, kodwa ibandla leZANU-PF liyakuphika lokhu. Akwaziwa ukuba uzangcwatshwa nini unkosikazi Ali. Omunye wabasekeli besikhulumeli sebandla le-Triple C, uMnumzana Felix Magalela Mafa, uthi uZulu usethwele amagabha avuzayo.
NgesiNdebele sithi zimkhize zimkhelele, lokhu sikuhlala kwenza. Abantu abasazi ukuthi baza kwenzani, bahlala babambe umlomo wangaphansi ngenxa yokuthi akusela security, akusela ukuvikela kwabantu eZimbabwe. Lokhu kukhombisa ukuthi vele akulunganga. Sifelwe u-Ali, Mo Blessing, labanye abantu abaningi ngake ngabaqamba, silabonyamanyama, silaba abantu abacatshayo, abanye lanamhla lokho ithaya sibazi, kutshengisa ukuthi into lezi vele zizahamba kabi.
UMafa uphinde wathi,
sesicela abantu beZimbabwe babe lokuthula, sesicela iSADC le-AU ukuthi bangenele, ngoba sesibona ngani lokhu kuzakwenza esingathi i-civil unrest, lapho abantu abazagcina vele besilwa bebulalana bebanga ezombuzwazi. Thina abe-CCC sithi mayuyu, vele kasifuni udlame ngobudlame luzala udlame. Sifuna ukuthula mahlabezulu, kusenzela ukuthi wonke umuntu ekhethe umuntu omfunayo. NgesiNdebele sithi khetha omthandayo, nyama yembongolo.
Kodwa uMnumzana Malaki Nkomo okubandla leZANU-PF uyakulandula lokhu.
Akula loba ilange lotho owaba khona imbuthano yokuthi abantu abahambe bayetshaya abantu kumbe bathunywe ukuthi lingabona kulalokhu lisebenzise uDlakela kumbe libulale abantu. Akula nto enjalo. Ofanele sikuzwise ukuthi kulabantu abangafika phakathi kwamabandla bejonge ukuzongcolisa ibandla, lona ibandla lingekhokho lokho. Thina umongameli wethu ibandla leZANU-PF usemile phambi kwabantu wakhulumana into zomsindo tshiyanani lazo. Akufunakali ukhetho alube khona ngokuthi umuntu ungene ngokufunwa kwabantu, ngayikhona ngokuthi kube loDlakela.
Unkomo ugcizelele esithi
akufanise unanzela ukuthi uma singekela abantu bethatha ezinye izinto ezingaso zeqiniso kumbe izinto abangela bufakazi ngazo bazisebenzise, kuzabangela ukungahlaliseki elizweni. Ngoba umuntu wesikhathi uzakwazi loba kungamasela aphambanisayo kumbe kuyizigaba izigebenga eziphambanisayo kumbe kube ngomunye umuntu wenza into kube zokuthwala ibandla elithize. Khonokhana ayisikho, ngoba abantu bayazana ukuthi lo ngwebandla leli, lo ngwebandla leli. Ngaleyo ndlela kusozagcina kusiba lokutshana. So mina ngakutsho ukuthi awekelwe amapholisa enze umsebenzi wawo. Yonke into engabi khona ayivele sobala, ngoba amapholisa ayiseyenza ama-investigations aqeda abambe ukuthi nangu umuntu wenze lokho.
UMnumzana Patrick Ndlovu, umgcini ngcebo webandla le-General Economic Transformation, uthi akulunganga ukwenzakala eZimbabwe.
Ukulwa kwabantu on their face, personal face, sesikuthatha sokufake ku-politics, which is wrong ukuthi khona sibe the international attention. Amboni ukuthi ku-right khonoko. Let's comment izinto ngase sibonde for sure ukuthi khona kuyalinganisana yini ukuthi khona ukubulawa komuntu lo leZANU-PF kungenelana ngani.
Unkosikazi Roslyn Gwese, isikhulumeli sebandla le-Labour Economists and African Democrats, uxwayisa abamabandla ezombusazwe ukuba behlukane lo mkhuba wokungenisa ezombusazwe ezimfeni.
abachiya mapolisa kuyenza umsebenzi wawo sibona ukuthi kuyini okuphumayo sibili sibona ukuthi kona bambulalelene bezaniphefathi befunani kadelani sibili okungabaphambanisa abantu bezaniphefuthi beze bembulala sibona ungazani i-imeji yelizwe lethu iyabembi sibili and sibona ukuthi manje silama-sanctions ama-sanctions la bazabe lokho beyengeza umuntu we-triple c sibile ngaze yenza i-accident emgwaqweni ukuthi ade befuna ukumbulala angikwazi ukuthi khona bona basayenzini ama-accidents bona basafini abantu be-triple c ngokuthi ngebe-triple c njabe umuntu wonke nje besisifa jikelele nje kuyintando kankulunkulu
uzulu ubambe owangaphansi ngodlakela olwenzakala elizweni umnumzana Yohane Phiri ukhuthaza abezomthetho ukuba benze umsebenzi wabo ngemfanelo
ukuthunjwa kwabantu ukubulawa kwabantu ukuchayana ukutshiselana izindlu kusinceda ngani thina kutsho ukuthi vele akusamelanga vele siphikisane imibono yethu simele ifanane ukuphela ngenkani kambe ikhululeka bani khonokho hayi thina lokhu asikufuni vele sithi makume amapholisa makayenze umsebenzi wabo ayiyekele ukuba usayidi yezani kuphela makayenze umsebenzi njengomsebenzi uqala ngabo bona benze umsebenzi bakho bonakala ukuba ba-neutral otherwise udlame lo luyaqhubeka lusiya phambili and abantu abaningi bazalimala sibili
isikhulumeli samapholisa u-assistant commissioner Paul Nyathi uxwayisa inkokheli yamabandla wonke ukuba iziphathe sonke isikhathi
nxa bekhuluma akumelanga benze lokwanesithi thina uku-inciter e-violence njalo banceda amapholisa lama-journalist ukuthi kube lokuthula kakhulu nxa sikhangele ukuba lama-good relations
abacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla lezanu-PF ngolwesihlanu batshaye ngamatshe imota kamnumzana Tendai Biti okubandla le-triple c emashonaland central kukhanya engani kuza kuba lodlakela olumangalisayo kusiyafika kukhetho oluzayo ngimele i-Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.